ekukhuleni kwabantu intingamini. Ubona ngelele ukuthi nga kukhulunywa ngokulinyiswana, kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana ngomuntu ongalankomo, kuyabe sithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga ngamaphupha. Sokwenziwa nguMnangagwa leKhwanhlompho yikuthi-ke bafuna ukuthi benze lokhu esingathi thina yikuqabanga, ngoba akunanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelarus is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okungaphuma khonapho yikuthi kufana lokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 aso 1. Yikho kwenziwa uMnangagwa lobhuru wakhe lokhu. Yikudlala ngesikhathi sabantu sehlulekile uMnangagwa, ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye, ngoba yesibe minister yena ngwakhe uMnangagwa from 1980. Kathesi sengupresident, ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnotho. Lizavuka njani kuzo nabantu abavelele yibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhofona.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kwele Belarus luncedo olubambekayo, ngoba batshengise amathalakitha izolo, kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kwele Belarus, lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona nxa uvele udikeka ongakutshela emintini isawuto, ngoba yikho ngakutshela okungadingi ukuthi kuze kudinge ukuthi kube ngumuntu olapho okuningi. Isawuto kuthiwa vele kalimitshana linika abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha nxa sikhuluma ngelizwe leBelarus, lona lalo lisastrugla, lisathele nzima, alikabili njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
UMongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla, lo Lukashenko siyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani, njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokuba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna nto zaphathisa. uLukashenko ubelithorithi laye njengabanye abathorithi, ubezihambela ngoba wezwa ukuthi kuthiwa kunezisela futhi wasithi ukuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakade ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ngikuphelelezo lenzaphenduka ngathi eVictoria Falls. Akula ncedo olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathori